kulezinye indawo lapho labantu bezana khona abalokhe beqavela ingqondo yona leyani yakudala yokuthi izani yodwa evunyelwe ukukhankasa kungena ukwenza odododo. Uyahlangana lapho singangena endaweni ezinjabo ogogwe uyakuhlangane lapho khonokho kulezinye indawo ecejombe ngapho kukhona ungangena njalo ngapha kubo headlands kukhona njalo futhi khonokho kodwa-ke akuhluphi kangako okwe-violence yezana. Into embi ukuthi nxa kusenzakala khonokho amapholisa agoce izandla athule kumbe wona amapholisa abe yiwo aqalisa ukudisrupta i-political activity yabantu. Ngakunika umzekeliso ukuthi izolo ngikhuluma izolo bekule team yethu athi hamba ensiza north ngale kubompopoti baxotshwe ukuthi basebenze hathi nabantu bezani abantu amapholisa namapholisa sibili bona bephisi ngokwabo yibo abafike babahlukuluza bathi phumanini khonapho. Ikho uzabona ukuthi into embi kakhulu kayisikho kwesinye isikhathi abantu bezanu but amapholisa ayiwo asebenza ngazani wona ayi-wing yezanu.
Ukhetho lwama-primary elections kubandla liza lwenza nini?
I-National Council kayikahlali phansi ifake idetho kwakathesi sesithe thina amaprovinsi aqalisa ukwenza othiwa i-vetting akhangela ama-civila interview abantu njalo aqalisa ukuhlalisa laba aba-aplayele ukuthi awumadoda wena lawe lawo ufuna ukuba ngu-candidate elupane west kanti indaba lingahlali phansi libona ukuthi phakathi kwenu libona ukuthi ongastanda down ubani okwenza othiwa ngesithiwa lokhu kuzama ukwakha i-consensus isivumelwano. Yikho esisakwenza abangavumelana omnye athi hayi mina ngizawithdraw, hayi mina ngizakuba ngukansela, hayi mina ngizakuya kungcono ngiye kulisi liyami kuze kusale kulo muntu oyi-one. Lapho kwehlule khona ukuthi kube le consensus phakathi kwalaba bekhuluma le province bekhuluma le district kungayala wonke athi hayi lami ngiyafuna sibili, hayi lami kangiphumi. Yikho lapho esizakwenza khona ama-primary. Ngile themba ukuthi kuyathi kuqalisa uJuni khonapho ngiyabona siyabe sesiqalisile lathi ukwenza ama-primary lawo kodwa kwakathesi ngasikahlali phansi sivumelana ukuthi azaqalisa ngelanga elinje.